Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 Zibandlela 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi ukwehla kwenani labasinda emkhuhlaneni we COVID-19 yikusilela kwabalonda izigulane zalomkhuhlane ngoba ususabelele ilizwe lonke jikelele.
Kona senhlala khona Chris kule mizi yabona emihlanu eyisithupha osokuphumele egcekeni kwaziwa ukuthi babanjwe ligciwane lona lele le corona.
Kambe othiwa wahlukumeza abazali bakhe abakonileya wababulala ngokulumathisa indlu empandeni esigabeni semangwe engaba ephelele engqondweni kumbe uyagula.
Uvele mina kangiboni ukuthi uyagula. Wayihleli into yakhe, wahamba eSouth Africa, wahlala. Indaba singizothiwa kubulala abanye abantu khona le.
Ukhetho lweUganda olwenziwe ngeviki edluleyo lungaphasi fundo bani uZulu weZimbabwe.
Fundo esikhona sokuthi ke njengamabandla aphilisayo yabe kuqhakathekile ukuthi singene lathi kuma stronghold njengalawo ukuthiwa ke ngama ruling parties ikakhulu ke emakhaya kube losekelo khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uthi ukwehla kwenani labasinda emkhuhlaneni we COVID-19 yikusilela kwabalonda izigulane zalomkhuhlane ngoba ususabelele ilizwe lonke jikelele. Izolo ugatsha lwezempilakahle luthi kulaba ngamachumi amathathu ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kuthi abedlula amakhulu amathathu 321 babanjwa igciwane le coronavirus. Njengensukwini iHarare yiyo ebelabantu abaningi abedlula ikhulu 118 abatholakale belegcikwane leli kwabhubha abalichumilane 14 kuleli dolobho. Kuthi ezinye izigaba zelizwe zaba lamanani aphansi ababhubhileyo kumbe ukutholakala legcikwane le-coronavirus. Kunani leli bonke abantu bathelelwe leli gcikwane elizweni ngaphandle koyedwa obevela kweleBotswana. Kula bedlula amakhulu ayisithupha 640 abasinde emkhuhlaneni lo okulinani eliyisilinganiso esingamachumi ayisithupha 60.7% ekhulwini. Isigaba seMatabeleland South ngesinye esesihlaselwe kakhulu yileli gcikwane. Sixoxe lomela lesi sigaba edalelwe ePhalamende uNkosazana Lindiwe Maphosa. Saqala ngokumbuza ngokuthi unjani umumo wezokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kulesi sigaba.
Gcikwane le-corona kathesi seliseduzane lathi kakhulu Chris, singakhangela silinganisa laliyana ababeyithi ligcikwane elibamba abantu okwakuqala. Leyi ke ifezi hayi isigogodi yagqugquzela ngoba sokusenzakala eduzane lathi. Khona senhlala khona Chris kule mizi yabona emihlanu eyisithupha osokuphumele egcekeni kwaziwa ukuthi babanjwe ligciwane lona lele le-corona. So kathesi sibilayi akusayiyo le indaba yamafungafunga, ayisayiyo nzwela kachana. So kuyinto esesiphila la esesihlala la esesikwazi ukuthi awubani usebanjwe i-corona, ubani usebhubhe nge-corona. Ngoba ungakhangela izindlela abantu ababhubha ngayo sibilayi iyashaqisa umzimba and sokusethusile lathi ngendlela emangalisayo. Sesilahlekelwe sibili ngabanye abantu kade beseduzane lathi kakhulu ikakhulu nxa ngilokhu ngisakhumbula lakathesi ukuhamba kwababa Duma ufuzwayo kulokhu kusezinhlizweni zethu kulokhu kugqugquzela njengabantu bamaThebeleland South.
Manje abahlaselwa ligciwane leli bayaluthola
hayi okwakathesi sibili kungazwakala ukuthi ubani ubanjiwe, hayi bahle begijime khonapho khonapho Chris, ngoba yakhumbula nje umuntu wesemaduzaleni lathi uhambe nje engizwa kuhle esibhedlela wafika watholakala ukuthi utheste positive. Hayi zihle zabuya mota zigijima zilandelana bathathwa bonke labatholakala kade bezivile bezoxoxa kumbe bezokwenzana ezilongo betholekale bekhonapho bathathwa bafakwa phakathi kwani kwezimoto bahanjwa nabo labo baya testwa so mbona ngani hayi iresponse okaka test ingane ingconywana sibili nxa ungathiwa usulalo kumbe usulibanjiwe bazama ngendlela zonke kulabanye sibilaphela nxa belibanjiwe bathiwa behlale emizini yabo benze i-isolation besemzini yabo khonapho so into ezenzakalayo ababa bengani beserious yiba bahambe ezibhedlela but iningi lalabo esibaziyo esihlala nabo hayi kutheka ba-isolate besezindlini zabo and so far mbona ngani hayi uhamba ngendlela
abantu bona bayalandela na iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli
njengoba sengitshilo Chris ekuqaliseni into leyo esiyizwela khathana ungacabanga kuhle kusezwani ikakhulu bekuthiwa ama-retainees abavela ngapha abavela ngaphi so bekusesekudeni kakhulu labantu kodwa kathesi njengoba leli gciwane selibamba abantu abakhonapha elizweni abakhonapha emadebheleni south abangazange baye ndawo hayi into le ingane sisethusa sibili njalo ama-numbers Chris ungakhangela i-iconet iyathumeza kulaba balama-iconet numbers every day inani le-covid eselithela bakhona elizweni so khona ukuyana kwenza ukuthi khona abantu bethuke abantu beqalisa ukuzinanzelela ukuthi nxa umuntu ukhona lapha phakathi kwabantu uyagqoka i-mask ngeke ngangena endaweni yokuthenga ukudla ama-supermarket ngibe nginanzelela ukuthi umuntu wonke abanengi akusayenzwa njengakuqala ukuthi umuntu begqokela i-mask ukubona umpolisa athi somuntu sekwazi ukuthi i-mask igqokelwa ukuzivikela i-mask yokuthi khona ungatholani legciwane so mbona ngani hayi usezithulo yethusa abantu abanengi and abantu abanengi babhizi sebelandela imithetho yakhona
lo nkosazana Lindiwe Maphosa umela isigaba seMathebelele and South edalele ePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda Wathiwa wahlukumeza abazali bakhe abakonleya wababulala ngesihluku sokulumathisa indlu empandeni esigabeni semangwe engaba ephelele engqondweni na kumbe ngumuntu ogulayo uLisani Nleya oleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanhlanu 45 wake wabalisotsha elalwa impi kwele DRC wabulala uyise uNicholas Kane Nleya wayeleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwembili nantathu 83 lo nina uMargaret Nleya wayeleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba minwembili 78 ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla
hayi ngangiboni ukuthi ujahalo uyenza isigameko esingaka ungathuka ulo mkhuhlane wengqondo ngoba labo abakibo asibezwanga bebika ukuthi hayi uphambene umbe wayephuza amaphilisi umbe wake wayengutsheni umbe wathini ngumuntu nje ngombono wami uwavumela into eyisimanga ukubana yenzakale ngabona ke uyafana nje labanye abantwana abaningi nxa bephiwa umthetho ekhaya kuhambana ezikolweni enzanini loku lalokhu bakhona abanye abathi mna kangikwezi khona lokhu lanxa kusuka ebazalini ebakhe ngibone ngathi isizathu sakhe sokuthi athi uloya wayeloywa ngabazali kumbe waloywa ngabazali bakhe kasisebenzi ngoba kazisebenzelanga njengabafowabo laba abanye ngoba siyakwazi ukuthi ithuba wayelala ukuthi layafunde enze lokhu afuna ukukwenza kuthi uthi wavele wazitshela nje uthi naye esikolo kasuze aye njalo wasesiyangena esisotsheni wasesiba le ngqondo ukuthi nxa eselisotsha njengoba sasibabone nje lama amasotsha basuke bazithi bona bale ngozibindi didi bangenza iloba yini kangiboni sibili ukuthi singathi lo umuntu ugula ingqondo uyazenzisa wavumela inhliziyo mina lawe labalaleli singenza ingabe yini singavumela inhliziyo
kodwa abanye bathi bona kunzima ukuthi sithi ngumuntu olomkhuhlane wengqondo ngoba kukhanya isihluku asenzayo lesi sasengesomuntu oyabe ephelele ekhanda ecabanga ukuthi uzakwenza.
Yeah, wayephelele sibile khona ngoba nangu sizothwa wachitha iminyaka engaba ngu-15 engabuye ekhaya efika koBulawayo ebanganini abuyele emuva. Nangu sengumuntu osethutsha eselungise ama-petrol bomb lani ukuthi azokwenza umsebenzi. Inhloso le into leyo yayisekhanda lakhe. Angiboni ukuthi ngabe wayegula sibili labafowa babengambonela icebo lokumelaphisa. Uyabona ungayilandela kuhle indaba le, uyabona ukuthiwa walungisa wahlela into yakhe ukuthi uzayenza ngalindlela waze wathatha ibhayisikile watshova amakhilomitha awonke lana eseqedile ubugebengu buthakathi loba benze ebazalini bakhe. Uvele mina kangiboni ukuthi uyagula, wayihleli into yakhe wahamba e-South Africa wahlala. Indaba singizothi wabulala abanye abantu khonale xa wayevele ehlanya. Waba umuntu ohlela izinto zakhe, waqala isetsheli wafaka izikhali zileza zisebenzisayo, wafika ngesikhathi asaziyo, wangena ngentuba yaziyo. Konke lokhu kukhomba ukuthi umuntu wayevele ehlale phansi wayehlela intole waze wathola le bhayisikile. Hayi, umuntu ophambene kangaze kakwenze konke lokhu.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Ukhetho lwe-Uganda olwenziwe ngeviki edlulileyo lungapha sifundo bani kuzulu weZimbabwe? Umongameli Yoweri Kaguta Museveni osebuse lelo lizwe kweminyaka engamachumi amane lane 34 nguye onqobe kukhetho lolu. Omunye wabakade ephikisana labo ngosakhulayo uRobert Kagulani Sentamu wazakala ngelokuthi Bobby Wine oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithoba minembili 38 nguye olandele uMseveni kukhetho lolu. UBobby Wine uthi uzaphikisa emthethwandaba impumela yalolu khetho ngoba esithi wacilibezelwa. Phambilini kwalolu khetho kwakulodlakela abasekeli bakaBobby Wine bebotshwa, abanye babulawa. Kulabanye abathi ukhetho lweUganda lolu lufana xathu lelweZimbabwe. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC Alliance saqala ngumbuza ukuthi sifundo bani esingatholwa ngabeZimbabwe kulolu khetho.
Impumela yokhetho lweUganda iyadanisa kakhulu. Nginanzelela ukuthi ama-stronghold bayananzelela ke ama-stronghold e-opposition ama-detector lawa anjabo umsebeni lawa kithi lapha eZimbabwe bese besephusela kabantu. Sinanzelela ukuthi ama-soldier bechaya abantu edula abantu ke eKampala lakwamanye amadolobho, kuyethusela ke abantu ke ku-stronghold ye-opposition begcine bengavotanga. Bese kusithi ezindaweni ke lapho ke ama-detector yikhwalo sekelo khona ekakhulu emakhaya, abantu bahambe ngobuningi bayevota bese kuncedisa ukuthi ama-detector la awine. Isifundo esikhona ngesokuthi ke njengamabandla aphikisayo kuyabe kuqakathekile ukuthi singene lathi kuma-stronghold nalawo kuthiwa ke ngama-ruling parties, kakhulu ke emakhaya kube losekelo khona. Bese kusithi lapho esilosekelo khona sithembe khona abantu sibakhuthaze ukuthi baze bethuselwe kanjani, kodwa ke abahambe ke bayevota ngelanga lokuvota ngoba ke ama-detector lawo yindlela ekhangileyo ukuthi abantu bethuselwe bagcine bangavotanga. Bese kusithi kwezabo ke izindawo ke lapho abalosekelo khona ikakhulu emakhaya abantu bese bevota ke bese bewina. Lanxa nje kunanzeleleke ukuthi kuba khona ukuqibilibezela ke kuba khona ke singathi rigging ekubalweni kwamavoti khona lapho ke sokuverifya sokuzaannounce ama-results, yikho kujayele ukuthi kutshintshwe khona indlela abantu abaye bevote ngayo.
Abanye bafananisa obencintisana lo mongameli Museveni umnumzana Bobby Wine lo Chamisa weZimbabwe, kodwa bese besithi kungani uChamisa yena kaqhubi uhlelo lokukhankasa olufana loluka Bobby Wine? Wena ungathini ngalokho?
Kwele Zimbabwe umongameli we-MDC Alliance uChamisa siyakwazi ukuthi ke uncintise kukhetho olulodwa luka-2018. simbonile ke ukhankasile obuzwayo ke wangena ebantwini wenza ama rallies kwaba lendlela ezinengi ezokuthi abantu ke bakhuthazwe ukuthi bavotele ke ibandla le MDC Alliance. Yebo, kambe singamfananisa lo Bobby Wine uqondile ngoba bonke bangabantu abasebatsha esikhangelele ukuthi ke ikusasa ke yamazwe abo ke ingaba sezandleni zabo. Kwinto enhle naleyo, kodwa ke asineke ke sithi uChamisaka zange ke akhankase njengo Bobby Wine. Ukhankasile sibili okumangalisayo, njalo ke kathi sikhuluma kunje uselungiselela ukukhankasa kuka-2023. Sinanzelela njalo ukuthi ke ukukhankasa ke kuyachiyana amazwe ngamazwe, awuyeke ukuhambelana indlela ke obe ukwenzakale ngayo Uganda, le ndlela okwenzakala ngayo eZimbabwe, kule ndlela ke sikhankasa ngayo esibona ingazathi iyasebenza kakhulu. Yikho kayo kaChamisa ukhankasile silo ngo-2018.
Umnumzana Edwin Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. This is Asipuma, a Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa kobulawayo asezasebenzisa imota ezilamatanka amanzi ababayo ukugitha abantu abangafuni ukulandela iziqondiso zokwenqabela ukuthelelana igcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi lokhu kulandela ukubotshwa kwabantu abedlula inkulungwane ezilithumi, 10,000, abakade besephula lezi ziqondiso elizweni jikelele kumaviki amalithwana asanda kwedlula. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi inkampani kamnumzana uBhadaha Moyo, wayengumphathintambo wezempilakahle, yetheswa umlandu ngokuthengisela abantu izatifiketi zokuthi umuntu kalagciwane le-coronavirus yena engahlolwanga. Leli phephandaba lithi inkampani ye-Closed Clinical Diagnostics ibisipha abafuna ukuya phandle kwelizwe izatifiketi lezi ezokuzibazela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibona, sanibona abantu bathithi njani ngezindawo ngezindawo. Ayi, mina angazi ukuthi izani uPF kumbe yezwa kuthiwa khona ukuhlukumeza abantu ngale ndlela yikho ukubusa ilizwe. How can uthi uphilise abantu ngale ndlela le? Uqeda uzibiza ngo president uClean. Kambe lisho ukuthi ojobu sikhala laba nabo Hope Lishingono labo Faith Mayere lisho ukuthi ngabantu ababotshelwe ukuqamba amanga nje kuphela, yinto abayibotshelweyo ngeqiniso. Hayi, mina le nto angi-understand ukuthi babotshelweni kahle kahle, ukuthi ungabe uphela umuntu i-internet ukuthi uqamba amanga. What more is than uPF yona ebulala abantu emini langalitshisa. Izana uPF ecorrupt isikhohlaka, akula bantu abakhohlakane njengezana uPF. Ah, usho ukuthi kona bakhona abantu ababenza icala eledlula abantu bezana uPF. Ayi, mina ngi-understand phela izikhohlakali zakuqala izana uPF. Umnanga voice isikhohlakali buka uqeda bamba imota imali manje inkunzi imali uthathile yonke labo bantu ababotshwa. Angeke uze kuthiwa khona kulo muntu ezana uPF obotshiweyo nampa lo mama owatshontsha igolide lemuli kamnangagwa yonke iyatshontsha. Akula muntu ongakwaziyo iziphathamandla zezana uPF zonke ziyatshontsha. Akaze ngizwe ukuthi khona even lezisoto lezibhantintayo, kodwa ngendlela laba abantu ababotshwe ngakhona inyawo lezandla. Hayi, kodwa lo mbuso kamnangagwa lo muvi yazi into eyenziwa abantu bezana uPF mani. Uthi ukuthi khona ungabe uphela abantu inyawo lezandla i-internet ukuthi baqambe amanga.
Hayi, uyabona isikwadi lesi sabochuma lapho gawulelese sezano lesi. Ah, manje situation esikhona manje eZimbabwe manje vele sokufana nomuntu vele ofuca ibhari Brooklyn siwa ngapha ngapheli fluency kwenza ma vele into zakona vele azisakhandi. So but kufuze bechaze ukuthi kwenziweni ngwabala phela ke bathi hayi izinto zi right. Abeke bechaze ukuthi manje bona badlala ngapha eZimbabwe lati siye khona.
Sali Sawubonani basazi abahle baka Studio 7 nabalaleli bonke endaweni zonke sise sikhathini esinzima kangaka se COVID bakithi. Sithele nzima mfuna nje ukukhuluma okuncane lapha ngokwenzakala kumazubco. Ngivumelana lo baba othi akula ama sanitizer kumazubco. Mina ngisuke eBulawayo ngezubco ngisiye eGwanda, angizange ngibone kusanitizer. Abantu bayaminyana, akula umuntu okhangelayo, abakwamukelayo kuphela imali yomuntu ongenayo. So okusimangalisayo ukuthi kambe imota zabantu zivalelweni, lamakhombi lamabhasi abantu avalelweni, ngoba nakwa kahulumende ayiwo kuthiwa afanele athwala abantu ngesikhathi se-COVID abasanitize. Akula nto abayenzayo ebhasini. Sibonani umkhuhlane omningi vele sizawuthatha emabhasini kahulumende yena lawa. So ngibonani ayi kunzima lokhu bantu bakithi ukuthi sizabulawa umkhuhlane, sibulawiswa nguhulumende ngoba amabhasi akhe awasanitize abantu. So kungcono ukuthi laye avale amabhasi, kubayekele abantu bazihambele intando yabo, ngoba akula nto eyenziwayo. Abantu bayaqhubeka besifa ngendlela emangalisayo kulole. Sanibonani basakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke. Siyalithanda basakazi bethu ngokusisakazela indaba ezimnandi lezibuhlungu ngelizwe lethu leZimbabwe elingalungiyo. Ngifuna ukukhuluma nje kulo baba lo okhulumisa izulu sakhe lo othi yena uchamisa kalabalandeli. Kanti ubaba lo uhlala kuliphilizwe, ngiyazi ukuthi ukhuluma eseSouth Africa, kungakho engababoni abalandeli bakachamisa. Sikhona thina sibaningi kakhulu baba, sibaningi kakhulu. And okokuthi lanxa kungavotwa kusasa kungarigwanga ama-elections siyawina. Wena olandelana labo makhuphe bakho laba labomonzura ngodukile, utukile baba. Buye ekhaya, iphathe labalandeli ngekachamisa yiyo kuphela iphathe esatshwa yizani eZimbabwe. Ungazikhulumela isiZulu sakho lapho ukhuluma into ezingelangqondo.
Niyakuthona basakazi bakaStudio 7, silesicelo ngempela. Into eyenzakala lapha eZimbabwe angathi yabheda. Kulo mpolisa lo ohlalaza ahlalele egangeni enza i-roadblock emgwaqweni yezindlela le eziphandlulwa ngabantu lobo abamthungumisisi kurongo. Empeleni amapolisa ngamapolisa kumbe ngamasela, emthunzini uneshabhini kuthiwa kule COVID, kodwa abantu endlini yakhe kuhlala kulo tywala, kuthengisa utywala. Yena nguye le mvumo emgwaqweni lapho uthatha imota zabantu bakhiphisa amayusa. Sicela lisikhuzele lo mama omyesisi kurombo lo osebenzisele enkulumane, ngoba abantu bazagcina sebengasamhloniphi ngento ayenzayo. Uyabheda lo mama lo. Thatha imoto yomuntu athi angayithatha, akufuna imali eningi, funa bo-$800. Umuntu odizisa njani nalo imali? Yona le iya ku-government kumbe iyakuphi? Dizisa amayusi imoto zabantu, afuna inkalakatha zezimali. Abantu athathela ama-100 yusa, R500 suku zonke ezahlale negangeni. Sicela lisikhuzele lo mama lo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwelemelika, abezomvikela elizweni jikelele bathi baqaphele udlakela olungaqhamuka ngasiphi isikhathi phambilini kokugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana Joe Biden ngolwesithathu. Lokhu kulandela udlakela olwaqhamuka esigodlweni iCapitol lubangelwa ngabalandeli bakamongameli Trump. Izolo kwamanye amadolobho kubikwa kube kulamaxuku amancinyane abasekeli bakaTrump betshengisela usekelo lwakhe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukugcotshwa kukamongameli uJoe Biden ngaphakathi komphakathi wamasotsha amabutho angafika inkolongwane ezingamachumi amabili lanhlanu kutshengisa sebele ukuthi ilizwe lemele kaselitshintshile aliseyilo lela kade lisaziwa ngokungathiwa i-smooth transition ukwenza nje izinto zingakhathazi kungabile nokuhlukuluzana ngenxa yamandla kutshengisa ukuthi sokuphelile kakusela kuthembana njalo futhi lo mhlaba wonke ukubonile ukuthi hhayi kukhona uhlupho lapha ekhaya ngoba uhlupho olokuthi okungathiwa i-domestic terrorism ukuthi umvukela wangaphakathi ususo yiwo osusesabeka ukwedlula lokho akade kusesatshwa okuvela ngaphandle. So yeah, kubi kakhulu.
Umongameli Donald Trump usesuka esihlalweni njengomongameli onjani ngokubona kwakho? Umongameli ozaba ngomunye esingathi kumbali yelizwe leMelika ube nguye ukugcina ekwehlulekeni ukubusa njalo lesimilo sakhe. Usibona njani?
Yeah, umongameli Donald Trump kakhulu wehlulekile ukubusa ngenxa yokuthi wehlukanisa abantu. Wayehlukanisa ngamhlobo, wamakehlukanisa ngazo zonke indlela ongazehlukanisa ngayo abantu. Kuthiya abantu bezwekazi leMelika bengamaqembuqembu amancane afuna ukuvukelana. Yiko kwehluleka okukhulu lokho. Ukuthi yena uthole izwe libambene ngaphansi kuka-Obama lalaba abadlelileyo. Kodwa yena wenze ngendlela zonke ukuthi abantu bavukelane kuze kube lanamhlanje sitsho ukuthi bakwazi ukuthi kuzohamba njani mhla kugcotshwa lo ongenayo.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le-Ohio.
Sakala sakala sabe sabe kuluma sase sabona nathi kwela yethu. Sakala sakala sabe sabe kuluma abamhlophe sase sabona nathi kwela yethu. Coronavirus, coronavirus kills. Oh yes. Coronavirus is real. COVID-19 pandemic is the defining global health crisis of our time. And the greatest challenge we have faced since 1937, World War II. Thousands and thousands of souls departed. This pandemic is moving like a wave from Asia, spreading America to Africa. We are now experiencing global shutdown, causing social, economic, and political crisis. Everything is upside down. No more institutions of learning, sports, travel, and entertainment. Every day, people are losing jobs and income, with no way of knowing when normality will return. Families are crying and praying for mercy. Brothers and sisters, be ready to fight COVID-19.
Josh!
Be ready to fight a good fight of safety. Prevention is better than cure. Be safe, be alert, be smart, be prepared. Inform yourself about it. Coronavirus is dangerous. Sawatwala makapavuza yo. Sawubona sabubele temhlabe. Sawuzwa ngiyembe.
COVID-19 ingoma yendo sakuza. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi ukwehla kwenani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 yikusilela kwabalonda izigulane zalo mkhuhlane ngoba ususabelele. Kambe othiwa washlukumeza abazali bakhe abakonileya wababulala ngesihluku engaba ephelele engqondweni kumbe umuntu ogulayo. Ukhetho lweUganda olwenziwe ngeviki edluleyo lungaphasi fundo bani uZulu weZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje livalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ekulenjini ku www.voaindebele.com.